esesitholile futhi imbiko besichazela ukuthi lona leli viki sebeqalisile ukusebenza kabaseyi kuhlala phansi bazasebenza gadalala ekuthini bonke abantu bakithi bezwe kumbe bezwisise ngenjongo yaleli bandla iMthwakazi Republic Party ngoba libandla labantu libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi
okuyikho okwaba yisisusa sokuthi liyekhulumisana lezakhamizi kuyini
okwasisusa phansi besithola imibiko kulezi zigaba besifonela abantu abazali bethi bafisa ukuthi sifike sizobachazela kabanzi ngeMthwakazi Republic Party langenjongo yaleli bandla sihambileke sayofika khona besithola abantu ngobuningi bebuthene befisa ukuzwa ngeMthwakazi Republic Party sabachazela-ke ngokuqakatheka njalo kokuba yingxenye yaleli bandla abantu bakithi basichazele ngezinkinga abalazo ezigabeni ukuthi kwezinye izindawo vele akula ama clinics kwezinye izindawo bahamba ima ngemide ukuya eclinic more than 60 kilometers akula network akula madamu ezinkomo kweminye imihlubulo ngale kubogwamba akula ngitho izibholane banatha lenkomo banlatha lezinyamazana amanzi yikho ke iMthwakazi Republic Party sifikile khona ngale salalela izikhalazo zabantu sathatha imibono yabo saphinda futhi sabafundisa ngamalungelo wabo ngoba into enginanzeleleyo ukuthi abantu bakithi iMthwakazi jikelele kabawazi amalungelo wabo okuyiyo into kumbe ngithi ithulu esetshenziswa ngozanu labo MDC ezongabantu bengazi amalungelo wabo kulula ukuthi beqhubeke bebaqila beqhubeke bebesabisa njengalokhu iZanu PF isenza lapho esihamba khona siyabafundisa abantu ukuthi bebekwazi amalungelo wabo ama rights wabo ukuze bezikhulumele ukuze besukume bezenzele kumbe bekhulume ngazwi linye
usekelo lwebandla lenu luyakhula yini kulezi zigaba njengoba sibona ukuthi sokulamabandla weMDC njalo kulebandla leZanu PF elingani ligxilile endaweni eziningi
usekelo lweMthwakazi Republic Party luyakhula ngendlela emangalisayo ngoba amalunga esilawo ngobuningi ngabantu abasuka kulawo mabandla abozanu labo MDC bayasichazela abantu ukuthi bona lokhu bajoyina la mabandla njalo nje bayababikela izikhalazo zabo izinhlupho abalazo ezigabeni kodwa akekho noyedwa owayebancede ngalutho kuphela bababona masekuzavotwa sebebuya futhi bebathembisa okunye behlulekile ukwenza lokho ababebathembise khona yikho ke iMthwakazi Republic Party njengebandla labantu abantu bayalijoyina ngendlela emangalisayo ngokuzwisisa injongo yalo ngoba abantu abaningi into abakade bengelayo abayifisayo yikukhululeka siyabafundisa futhi ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota kumbe ukuvota abantu bakithi abaningi besebelahlile ithemba bethi bona bebengasavoti yikho ke basithembisile ukuthi bazabhalisela ukuvota bazafundisa abantwana intsha bazafundisa abantu nje ezigabeni emasontweni lapho abahlangana khona ekuthini bebatshele ukuthi sokule bandla lakithi njalo basithembisile ukuthi bazavota kukhetho oluzayo leyo sithole abantu abaningi kakhulu ababuyileyo basijoyina bathole i-membership card ngokuhamba nje inkayi lengxenye yelupane yikho ke sesithole njalo eminye imbiko kwamanye ama-district afana labo-Tsholotsho ama-district afana labo-Bhinga owange ngale sizabuyela futhi sesiphuma siya khonale ngoba abantu basidinga ngendlela emangalisayo abantu sebezwisisile ukuthi iMthwakazi Republic Party izosilela sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe sonke inhlupho zethu ziyafanana ngoba abanye bebenika ubufakazi ukuthi bona bebegijima beku-MDC bengananzeleli ukuthi kugcwaliswa kumbe kukhuliswa umbuso wasemashonaland abanye basichazela ukuthi bebekuZanu PF bengananzeleli ukuthi la kuyo iZanu PF yakhona bebengakhululekanga behlala besesatshiswa behlala betshelwa lokhu lalokhu ukuthi ungavele uphume kuZanu PF uzakwenziwa lokhu lalokhu.